Igamble Islanders lifinyelele ukuyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano weZNA Charities ngemva kokunqoba elikwenzele Chicken Inn emdlalweni oqale ngensonto waphela namhla ngomvulo nge-2-1. Lo mdlalo obumiswe sokudlala imizuzu engamachumi amahlanu lanhlanu ngenxa yezulu ebelilombane. Njalo ngaleso sikhathi iqembu le-Chicken Inn belikhokhela nge-1 kanye lihlohlelwe ngu-Clemens Matau. Kuthe umdlalo usuqhubekela phambili iqembu le-Islanders laguqula isimo lahlohla kabili kumizuzu engamachumi amathathu lanhlanu ebisele njalo lihlohlelwe ngu-Adrian Sealer kanye lo-Peter Mudua. Umqeqeshi weqembu le-Islanders uMadinda Ndlovu uthe abafana bakhe basesebancane okokuthi baphuza ukukhathala njalo lokhu bakusebenzise kwabasebenzela namuhla.
We approach the game today with attacking mentality.
Besikwazi ukuthi abantu esidlala labo ngabantu asebekhulile, yikho namhlanje sithe saqala ngesiqubu esikhulu kakhulu. Lokhu kusiphathisile ukubana siyenelise ukuhlohla kabili.
Iqembu le-Islanders elizathibana lele Dynamos lona elifinyelele kufinali ngemva kokunqoba ele-Cape United nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni i-National Sports Stadium ngensonto. Lo mdlalo uzaqhutshelwa esikodlweni iHarare ngensonto. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilitshumi. Lo mncintiswano uqhutshwa kwingxenye yenhlelo ezokuphathisa abafelokazi labagogekileyo abakubutho lesizwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.